Omunye wabathi udaba lolu solifike emaphethelweni ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology.
I-CCC asisayiboni kuyisasa engathi lesi sithinto ngemva kokuntengantenga sesikubonile ikakhulu kubukhokheli babo. Izithembiso zabo zizafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphele izithembiso ezijiyeneyo ikhonteste impumela yokhetho. Ngakho-ke esingakukhangelela ukuthi hhayi ikusasa ye-CCC kayisekho noma ingazizama ukuvuselela, hhayi ukuntengantenga lokhu sokuyenze abazintshaka ukuthi loba kusasa laba sele sithi bayayimela ayisela sisindo yayinaso. Isibonise ukubana kulokukhalihalela kakhulu izikhundla kulokumela eqinisweni amalungelo abantu. Esingakutsho ukuthi hhayi kungaselajamisa sokuzaba lokulwiwa kubangiswana lelo bizo abangabe besiya kukhontesta lana impumela yokhetho. Sokungaba yinto yokwenza nje ukuthi nje njengoba into yavela yaqaliswa kodwa hhayi sebewile isithunzi loba isathikhi sibakhangela abasela sisindo ababenazo.
Kodwa umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengozo Cabangu, uthi udaba lokhetho lungalungiswa uma umnumzana Nelson Chamisa engakhulumisana umlotha loCabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Waxotshisa amanye amalunga ebandlaleli ephalamende lakumakhansili esithi abangenanga ngemfanelo
ukuthi opposition ukuthi lunge ayikhangele inkinga ekhangelane nazo, inkinga zokuthi ma abantu bekhala bethi hhayi lana siphatheke kabi, abantu bakunanzelele khona lokho. Yeyo amaphutha engabe yenzeka kwase kusithi intervention yathi sisiba worse than expected, kodwa sesile nkinga manje ngokuthi phela isadaki yakhona uzoyilanda uyilanda njani into le uyibona ukuthi singama-pieces kanje. Kodwa-ke njengoba isindebele sithi akufela akulahlambeleko ngokufela, so kumele ukuthi abantu ba-tresane back, bakhothisane umlotha, bakhulumisane isikhathi sasekhona singakayi ku-2028 sitry ukuthi sibone ukuthi lokhu ebese sikulahlile singayenza kanjani, sizame ukukuzuza. Kuningi kuyamoshakala manje, ilizwe izinto ziyadula, ezikolweni abantwana bayehleka ezikolweni, akulanto ehambayo nje. Thina sizibhizi siyalwa, silwa ngento yokuthi ngabe besikhulumiseni, ngabe kwasakulungisa lokhu kwadlula kudala.
UChamisa wathembisa esakhokhela ibandla leli esanda kunqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwaqhutshwa nyakinye ukuba uzakhuluma le-SADC le-African Union kuqhutshwe ukhetho olutsha. I-SADC yathi eleZimbabwe kumele lilungise udaba lolu ngokuhlolisisa indlela eqhuba ngayo ukhetho. UMnumzana Bhasho Sibanda uwaxotshiswa nguCabangu edale lephalamende njalo kwamanje olandela uChamisa uthi umkhokheli lo nguye yedwa ongalungisa udaba lokhetho.
Umongameli waphuma ku-CCC but kashiyanga i-politics zokulwisa izandla, kashiyanga ukuba ku-opposition, yikho kokuqala. Okwesibili, sibekile thina ikomiti yabantu abangu-10 ekhokhelwa ngubaba uJameson Timber okokuqala ukuthi iyekhulumisana lo mongameli. Okwesibili, kube yiyo njalo eyabe irana ilungisisa ukuthi umhlangano usebenze njani. Lokho kutshona, lokho kutsho ukuthi umhlangano uyaqhubeka njengendlela okade uqhubeka ngayo. Yikho thina sithe ama-members of parliament ethu, ama-councillors, iqhubeke isemsebenzini ngoba silo mlando wezithembiso esathembiswa wona abantu. So engakutsho yikuthi hhayi esihlezi sikutsho thina yikuthi istructure seZimbabwe, ukulwa kweZimbabwe asokwe-CCC kuphela, ngokomuntu wonke, ngokukazulu wonke, kungakhathalekile ukuthi kubandla liphi, uku-social movement. So nxa abantu balandela istatement sikamongameli uzananzelela ukuthi umongameli wathi hayi yena kasozami ukulwela abantwana beZimbabwe, ukulwela inkululeko yeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi kasekho ku-CCC. And thina okwakhathesi lokhu simbona njengomongameli ngoba nguye wavotelwa ngabantu ngo-August. So ngamafitshane lokhu sisebenza nomongameli uChamisa, sisazosebenza naye lokhu simbona njengomongameli. Esilungwini bathi once a president always a president. Yikho umuntu lalo engaphuma ukuba ngupresident uyabe lokhu ebizwa kuthiwa ngumongameli, upresident Mbeki, president Moshiyante and so forth. So lokhu sisebenzisana naye. Okukhulu okumele abantu bekumelele izimemezelo ezizalethwa ngumongameli ukuthi kusiya phambili yena uzafuna kusetshenziswa njani.
akwaziyo ukuba kuzakwenzeka lani kudaba lokhetho ngoba kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-CCC kulabanye abasebesithi yibo asebekulikhokhela. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingu-Gibbs Dube.